ngiyathabalama ukuthi ngazise umphakathi ukuthi uhlelo lwe-nomination luhambe kuhle esigabeni sethu esebulawayo South. Ibulawayo South constituency entsha egoqela elamawadi amabili, uward 7 lo-ward 5. Okutsho ukuthi uward 7 ubeqina ubegoqela emakhokhoba kusiyacina eWestgate, kodwa-ke uward 7 usehlanganisa lesizinda, usehlanganisa le-Chabane Extension, besokufithi uward 5 osehlanganisa i-low density area oBellevue, West Samaton, oPamona, oMorningside, oForWind, oHillside lezinye. Njalo i-nomination process leyi isenziwa nge-ward nge-ward.
Kuphume ibizo elilodwa yini ku-ward yinye ngayinye kumbe abemabili emathathu?
Ebizweni lika-president umongameli kuphume ibizo elilodwa lika-ukhomanda wethu intshantshu uNelson Chalisa. Abantu bonke emawadini omabili, ward 7 ward 5, bathe bafisa ukuthi bemelwe nguNelson Chalisa njengomongameli. Beso kusithi-ke kuma-councillors hayi kuphume amabizo ambalwa adlula ithumi. Beso kusithi-ke kuma-MPs kuphume amabizo njalo ambalwa angafika amane okuhlanganisa elami. Amabizo lawo kutho ukuthi i-nomination process bekungelandlela lapho okungaye alwa khona amabizo, kodwa-ke kakugceleli khonapho. Kulezinye izigaba ezintathu ezilandelayo. Isigaba esilandelayo-ke ukuthi sikhangele ukuthi kusasa kuzaziswa okusegcekeni ukuthi abantu bonke ngezikhundla ezijeneyo abanominethwayo ngobani kwindawo zonke ezijeneyo zelizwe. Besofithi isigaba esizalandela-ke yisigaba se-security vetting ne-stakeholder consultation. Yizo izigaba ezizalandela khonapho ukuthi azabe lokhu ebhunguka. Besofithi isigaba sokucina esilandela esinye kuzaba yisigaba ese-community consensus, njengokuzwa esikwazisiwa yibukhokheli ukuthi kuzaba lapho kuzaba namabizo amabili kumbe amathathu nxa kungasasalanye ibizo elilodwa kwi-stakeholder consultation le-security vetting. Kutho ukuthi kuzabuyela futhi kuyebuzwa umphakathi ukuthi lifuna ubani. Besokucina-ke nesigaba sokumemezela ukuthi ophumeleleyo obonakale enguye ongcono phakathi kwabo bonke ngubani.
Ekukhetheni amabizo la, konke kuqhubeke kuhle yini? Akuzange kube le ngxaki kumbe ukuxakana?
Hayi, ngiyathokoza ukuthi ngase umphakathi ukuthi thina esigabeni sethu seBulawayo South, ward 5 lakuward 7 hayi konke kuqhubeke kuhle ngokuthula. Njalo ngabona lezinye indawo ezakoBulawayo kuqhubeke kuhle ngokuthula, kodwa-ke kuthi gcekeli futhi ukuthi kube nendawo ngabona ezintathu lapho okungasahambanga kuhle. Kodwa ngiyathokoza ukuthi sibala kunje zonke indawo koBulawayo sezenziwe, abantu banike ithuba lokuthi bekhethe abafisa ukuthi sibamelile konke sokulungile.
Amabizo seliwaqhubele phambili?
Amabizo sehambile phambili, kwasekunquzwa njalo ukuthi wonke abakhethiweyo behambise lokho okuthiwa khona ngama-CV. Njalo ngiyathokoza ukuthi iningi lalabo abanominethiweyo sebehambisile ama-CVs.